Iqembu leLenders likhuphuke lahlala endaweni yethoba nomunye linemihlomelo ngamashumi amabili nantathu ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lesikhombisa ngemva kokunqoba elikwenze le-BFNs ngomgqibelo ngokwakuqala kumidlalo yalonyaka kuba iqembu leLenders linqobe imidlalo yolandelana kwisigaba se-Premier Soccer League njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi sebezifakele amehlo ngokunqoba kwabo lokhu.
Ungaqala ukunqoba ungumqeqeshi uyazosokele amalahle ekhanda ngoba abalandeli babe sebekhangele ukuba unqobe njalo emdlalweni olandelayo. Konke kumele sikwenze ukuba sinqobe sidlala ibhola elinathisa amanzi ngoba uzathola ukuba abalandeli abangabonanga umdlalo wethu babe bethabile nxa besizwa ukuba sinqobile, ikanti obone umdlalo uyabe khonona esithi kasidlalanga kuhle. Kimi kodwa okusemqoka okwakhathesi ikuthola imiklomelo emithathu.
Phezu kwengalane yemiklomelo iqembu le-Platinum yilo elilokhu likhokhela loba nje lona beliphatheke umncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika kwelimpelaviki lapho elibengutshile lokubhanqa 0-0 leqembu le-Nyasa Big Bullets pelase-Malawi emdlalweni we-CAF Champions League. Iqembu le-Platinum lemiklomelo ngamashumi amathathu lambili ngemva kokuba lidlale imidlalo elitshumi lesikhombisa, ikanti endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Cape United lona elinqobe elemanyika Diamonds nge-1 kanyanga ngensonto njalo lilemiklomelo ngamashumi amathathu lowodwa njalo eselidlale imidlalo elitshumi lathobami nembili. Iqembu le-Chicken ingene kwimidlalo yangempela viki lihlezi endaweni yesibili njalo bakukhangalelwe ukuba mhlawumbe lingahle lindize liyehlala phezulu kodwa linqotshwe nge-2-1 ngelezepisi Kariba layala lilokhu lilemiklomelo ngamashumi amathathu. Emsileni wengalane kule qembu leBulawayo Chiefs lona elibe ngutshiki lobhanqa 1-1 lelechapungu njalo lilemiklomelo elitshumi lantathu. Endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leYada lona elilemiklomelo elitshumi lanhlanu njalo elibe ngutshiki lobhanqa 0-0 lelewange, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu le-10-1 elilemiklomelo elitshumi lesithupha, kanti endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leMshawana Stars elilemiklomelo elitshumi lesikhombisa njalo linqotshwe nge-2-0 leDynamos ngensonto. Elinye njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ele-Triangle libhaqakule iqembu le-Rooking Five Kanya kuhlandla lokuqala elomdlalo womncintiswano we-CAF Confederation Cup ngensonto. Imidlalo yehlandla lesibili izadlalwa ngemva kwamaviki amabili. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.